uhulumende uyazama sibili kodwa into le liyabona bantu bakithi iyahlupa ngenxa yokuthi into ezidingakalayo ukuthi konke kuhambe ngendlela kumbe kuhambe ngemfanelo bezingekho. Khathesi sikhangele United College of Education, Hillside Teachers College, indawo lezi gazi bezingekho, bezingalungiselelanga ukuthi zamukele. Abanye babalekela ukuthi kulendlala laphana kuma quarantine centers, uyathola ukuthi engxenye ujayele ukudla o breakfast o cornflakes, usidla izinto ezinjalo, sesisithi ngena ku quarantine center lapha siza kuphekela esikukwanisayo kwesinye isikhathi siyeqa ukuthi ukudla kwasekuseni engxenye akutholakali, uzathola okwemini. Anti liyabona uduko ngenxa yokuthi akula muntu obezilungiselele, akula njengoba khona phe Zimbabwe besisindwa ngemkhuhlane le enje esijwayele ukulwisana layo. Izibhedlela zethu bezingayenelisi ukulwisana layo imkhuhlane lawo omalaria, obani bani, odiabetes, abantu bedubeka bekhathazeka kakhulu. So kuthe kwathi mbo phezu kwalokhu kudubeka kwethu kwabuya i-COVID-19. Yikho esesesabela ukuthi abantu laba babaleka besiya ngapi, bengena phakathi emzini yabanye, emalokishini lapha endaweni ezithiyeneyo kumasebhabha bengena, engxenye lapha abangena khona sebethelela abanye kumbe behamba bethiya umkhuhlane. Yikho esi okungani kuyasikhathaza ngenxa yokuthi okwakathesi besikhangelele ukuthi leli bhubhane siyalivimba ukuthi abantu bangalitholi, ngenxa yokuthi siyazi ukuthi izibhedlela zethu azikabi ready ukuthi zamukele isigulane ze-COVID-19, ikakhulu laba abagula kakhulu abasindwa ngomkhuhlane we-COVID-19. Uhulumende siyabona yikho sathi ayi asingeke siphele sonke sihlezi phezu kwezandla, manini siphakame lathi sibone ukuthi siyenza njani. Lapho esifika khona sizafika khona, lapho esehluleka khona sizabe sifuma ukuthi hayi sasikhona kodwa kwehlula. Ngakho ke siyancedisa ukudla, abanye bebedonetha inkomo, inyama ukuthi sinike abantu abalapha kuma quarantine centers. Kodwa umkhulu lo msebenzi ngenxa yokuthi ngabantu abaningi, ukhangele abantu engxenye 1000 bayanikwani, siyabafida ngani laba bantu? Okwanisayo enelisayo ngasincedise thina esikwenzayo, sithi thuma thina siyakwanisa ukuthi sibaphathise laba abakhona labo kuma quarantine centers. Yonke indaba udubo olukhangelana le COVID-19 siyasabela sincedisane siphathise lapho esikwanisa khona.
Lingabe libhekana lengxaki yini emsebenzini wenu? Lisebenza kuhle lezinye inhlanganiso, iCouncil yakoBulawayo kanye lohulumende, njalo liyathola yini usizo lokuthi libe lempahla zokusebenzisa?
Thina uhulumende sibesisebenza la kuhle sibili, sisebenza lo mama Honorable Judith Ncube onguye osikhokeleyo lapha njengo Bulawayo Metropolitan Province Minister of State. Njalo sisebenza lo mhlonitshwa wethu uCouncilor Mguni enguye umeya waleli dolobho lakoBulawayo, nganye lamadokotela weCity Council. Okwethu nje bekuyikubonisana, ukutshengisana ukuthi isikhala zingapi. Laye umama ubekhankasa emahhofisini aphezulu awelizwe ukuthi umsebenzi wokulungiselela izibhedlela lezi zakoBulawayo uhambele phambili. Sisebenza sindawonye njengabantu bakoBulawayo ngenxa yokuthi siyakubona ukuthi nxa ibhubhane leli seliphakama kakhulu kalikhethi. Ngikho akuncedi ukuthi sidonselane kumbe silwisane, esikukhangeleleyo ukuthi uBulawayo low esikhangelana laye. Labanye bethu abakhatshana e-diaspora ama-groups ase-USA bathumeza imali lapha ekhaya, abaseGoli, abase-UK sesithola izimali ezivela Australia. Abantu bekhangele ukuthi balezihlobo zabo lapha koBulawayo. Thina esikwenzayo yikho sisithi thuma thina, i-hashtag yethu thuma thina ukuthi silungiselele, sizilungise njalo sizilungiselele njengabantu bakoBulawayo. Kungatholakali ukuthi nxa sesiphakathi kodubo olukhulu ngenxa ye COVID-19 kusho ukutholakala sesikhangelana njalo sesikhala njalo thina sisaphila sisadla amabele kasizincedeni kasibamba nenini sisebenze abakuhulumende umuntu okuhulumende umuntu wakobulawayo umuntu okusithi kansela umuntu wakobulawayo laye uyabe ekhangele ukuthi sincedisane sibambane siqhubekise umsebenzi siwufeze ngemfanelo.